Abanye njalo bathi umfelokazi ulakho ukusebenzelana lomnangagwa kwezombusazwe bengela kudonselana. Ibandla leZANU-PF lisanda kwethula umbiko othi indlu ehlala owayengumongameli eHarare izakwenziwa indawo yokulondoloza imbale imyuziyamu. Kodwa umnangagwa usanda kubika njalo ukuthi iBlue Roof izanikwa imuli kaMgabe wangcwatshwa kuzwimba hathi eNational Heroes Acre lapho kwakusakhiwa khona isikhonqo sakhe esibizwa ngokuthi iMausoleum. Isikhonqo lesi kasakhiwa. Abathi unkosikazi Mgabe usephelelwe kwezombangazwe bagoqela umnumzana George Mkhwananzi ingcweti kwezombangazwe ezimele yodwa.
Kuphelile ngaye ngoba yena yedwa uvele akanazo impande, akanawo namahlamvu lawo akade wathola kumyeni wakhe. Yikho ke laba abantu akade bemeseka ngabakade bemsebenzisa nje ukuthi kube nalokho abakutholayo kumbango obukhona phakathi kwezanu. Uma indoda singasekho njengoba nje isiyeyaya kwelusa amadada, kusho ukuthi nje sokumele nje azinze nje ahlale phansi njengezalukazi zonke nje singabafelwakazi, aziqoqe impilo yakhe nje ayezilimela emasimini kumbe uyasenga inkomo zakhe njengoba sizothola inkomo zochago, akhohlwe nje ngokwepolitiki. Futhi kungamlimaza ngoba ihawu ebeliyindoda yakhe isabusa ngesikhathi isasenamandla awombutho, amandla amapholisa, amandla abogadijele, namandla omthetha phansi awusekho, konke lokhu kwephuciwe.
UMkhwananzi uthi kaboni umfelokazi esebenza lomnangagwa.
Isimo sakhe sivele sizamenza abhule umsila phansi awufake emlenzeni abuyele kubona laba abaphethe amandla esengumuntu oncengayo ukuze aqhubeke ethola izinto ezinhle njengomfelokazi, futhi angephucwa athathelwe konke lokhu umyeni wakhe akuthola ngezindlela ezingaqondanga. Kunamaplazi amaningi sizokuthiwa athathwa ngumgabe, kungenzeka-ke ukuthi bamephuce uma angazaziphathe buchapha. So ukuze izinto zonke lezo azikhusele zingamlahlekeli, kuzodingeka ukuthi abe ngumuntu ozehlisayo, aziphathe, azabhula umsila phansi, abancenge. Uma kungenzeka enze noma yini nje alalele ababafana abangathi bayamyenga, uzosale seyedwa sethe dandalazi. Yikho ke umbona sengathi kuzoba nokusebenzisana kahle nomnangagwa, kungathi ukuthi uyamthanda kodwa kusenziwa ukuthi uyancenga njalo uzama ukuvikela impahla nenotho nelifa lakhe.
Lokhu kusekelwa ngusikhwicha mfundo uSabelo Gatsheni Ndlovu osebenza kwele South Africa.
Umfelokazi uGrace Mgabe mbone ngani kunento ezimbili ezingamu-affect. Ngakontinua ephila njengomuntu okade eyi-part of i-first family, abenefite, athole lokhu akutholayo, or engavictimizwa ngabanye laba abaku-politics abale problem lo mngakhe oseshonile.
Kodwa ubona ngazani umongameli Emmerson Mnangagwa uzamgcina kuhle yini?
Umongameli Mnangagwa usekhulume ebandla ukuthi yena ube ngalahlupho le-first family ngokwayo, ubelo hlupho ngalaba abantu akade be around i-first family. And ngibone ngani ukuthi ahlukumeze i-first family kungamkhathaza kakhulu ngoba laye ule first family at the moment. So ambona ukuthi engenzi i-president leyo yokuthi ungaphuma kupower kumbe ufelwe ube suhlukuluzwa. Ngibone ngathi uzakwenza lokho not because uyabathanda, ngoba laye uzabhekele ukuthi eku-future laye uzaba lo nkosikazi mebuzashiwo inkosikazi engahlukuluzwa ngabantu.
Kasenelisanga ukuxoxa lo mfelokazi unkosikazi Mgabe okubika ukuthi lokhu ethuswe yikubhubha kukaMgabe. Sehlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende. Kodwa-ke umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi unkosikazi Mgabe ulakho ukusebenza lomnangagwa.
Umongameli utshilo lokhu ukuthi imuli kaMgabe uhulumende uzayikhangela, uzayigcina nje. Uyikhangela ukuthi noma kuyini okwabe kulokhu njengomfazi ka-former president, vele inhlelo zonke zikahulumende ezigoqela le-pension yomkakhe iyamkhava konke, kuyamkhava kona konke kungwakhe. Akulanto ezamhlupha ngoba vele konke okwakhe kukhavad kulokuzenyema yomkakhe. Ngokunjalo umongameli ukukhulumile wakubeka sobala ukuthi hhayi imuli kamgabe uzayibaba ihulumeni uzayikhangela
ye mase sikhangele kodwa kwezombangazwe la siyawazi ukuthi wakwazibamba esidukwini kambe kwebo lokho kunjalo kumbe usephelelwe kwezombangazwe
uGrace mkabe umuntu osaqinileyo ukuthi kumbe mhlawumbe uyafuna ukuthi aphenduke njalo athole isikhundla epartini ukuye lokho iphatha ayimvalelapha
ngokuya kwesikhathi kambe ngagcina esebenza njalo lo mongameli u-Emmerson Mnangagwa
kuhle kakhulu kungasetshenzwa sibili nxa evele efuna ukuthi kusetshenzweni labanye akulahlupho sibili akuvalelwa phani bakhona thithi abantu abaxotshwayo kathi sinje sazaxotshwa kuZanu PF saphinde saphenduka so ukuxotshwa kuZanu PF akusento entsha abantu bayaxotshwa kodwa nxa sokufanele ukuthi baphendukiswe sokube lokunye ukukhulumisana akulanto embi
ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizimisele ukusebenza labantu abanjengonkosikazi Mugabe umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa uthi umfelokazi ulelungelo lokwenza akufunayo kwezombusazwe unkosikazi Mugabe wayekucele lebandla le-ZANU-PF elalifuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramayi wakhethwe ngumgabe ukuthi athathe isikhundla sakhe abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF lohulumende nxa umgabe eseyekele umsebenzi lokhu kwabangela ukuthi amasotsha abambisana loMnangagwa basuse umgabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017.